uTrump into azama ukuyenza ulungiselela ukhetho oluzalandela kuyindlela yakhe ukuthi abe ecampaigner nxa singakubeka ngesilungu ngaleyo ndlela njalo engumuntu owenzela ukuthi ama Republicans angazitholi esesimeni sokuthi akusasa ngavuka esekhethe omunye umuntu ongabamela wenzela ukuthi ahlale khona singathi ngesilungu phecelezi ahlale eku picture wenzela ukuthi ngazo zonke izikhathi ngoba evele ekhulumile wathena ngo khetho olulandelayo uzafuna ukuthi abe nguye ozaqhubeka akhankasele ama Republicans yikho kwenzakalayo uyazilungiselela uzimisela ukuthi into leyi aqhubeke ngayo.
Ubona ibandla lama Republicans limamukela ngezandla zombili njalo libambene yini alubana ethe wazisa uTrump ukuthi uzancintisa njalo kukhetho oluzayo.
Abebandla lika Trump ama Republicans kababambananga abamfuna abanye bangkhona uTrump kodwa iproblem ekhona uTrump manje ngesimo esikhona iparty yama Republicans nguyo ibambileyo ngoba ukhankase kakhulu ekukhankaseni kwakhe wanelisa lokuthola imali eziningi ezebandla ezincedisi umkhankaso webandla lama Republicans kungenye into emenza aqhubeke eibambe ngasesidukwini bese kusithi kubuye elinye iqembu leli vele lingamfuniyo elizimisela ukuthi lanxa sokutheni kungangcono amacala akhe lawa athi nxa esekhangelwa lawo basapoti ukwenzela ukuthi basapotane lama-Democrats ukwenzela ukuthi baze baye bamthole ngumuntu olecala okungamvimbela ukuthi amele ibandla lama-Republicans. Yilo uhlupho olukhona uTrump lakaze ahlangana lalo kuningi okukhona kusazayenzakala kodwa eqinisweni ibandla lama-Republicans lona lodwa li divided akukho clear akukho sobala ukuthi ngubeke ngaleyo ndlela ukuthi kahle kahle baza kuthini ngaye uTrump ngoba eqinisweni uTrump bayakwazi bonke ukuthi izenzo zakhe zonke lezi nxa ikhankasa esiba nama rally esenza konke akwenzayo uzama uhlala elungiselele ama Republicans ukuthi isikhathi xa sesifikile sokuthi kukhankaswe kukhankaselwe umongameli yena ufuna ukuthi abe nguye ozamela ibandla lama Republicans iyo indaba ekhona.